Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 19 kumfumfu 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
uPresident wabantu uPresident Chamisa weMC Alliance sesile ku assassination emthali kulabantu ede befuna ukumbulala iyuthi iyavikela kodwa kule mota ezingiprofe ezimlandelayo khona kule United Nations envoy ezekhangela ngama human rights abuses.
Ibandla le MDC Alliance lithi kulabantu abazame ukubulala umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngokuhlasela imota yakhe eMutare namuhla.
Ama registration centers malutshwane kakhulu la akhulunywayo. Esiwadingayo zinkulungwane lezinkulungwane ngokuba abantu abafanele ba register banengi kumele kube le registration center kuyo yonke indawo.
UZulu uveza ukukhathazeka okukhulu ngokusilela kwendawo zokubhalisela ukuvota ezihlelwe iZimbabwe Electoral Commission. Intathelizindaba namuhla zaliswe ukukhulumisana lesithunywa United Nations esizehlola umthelela wezijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu PF. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla le MDC Alliance lithi kulabantu abazame ukubulala umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngokuhlasela imota yakhe eMutare namuhla. Lokhu kulandela udlakela oluqhamuke emaswingo ngeviki edluleyo lapho uChamisa labasekeli bakhe abathi bahlaselwa khona ngamalunga ezanu PF. UChamisa obeseMutare ukuyahlangana labasekeli bebandla lakhe ekhankasela ukhetho. IMDC Alliance ithi imota kaChamisa ilimele kakubi. Nangomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Siyalibikela Mahlabe Zulu ukuthi uPresident wabantu uPresident Chamisa weMC Alliance sesile ku assassination emthali kulabantu ede befuna ukumbulala iyuthi iyavikela kodwa kule mota ezingiprofe ezimlandelayo khona kule United Nations envoy ezekhangela ngama human rights abuses. Yikho ke sizama ukugcizelela kini lonke ukuthi lina elisupporta iZANU PF lani elihlezi kufensi liphonguzithulela umhlaba weZimbabwe sumubi okokuthi kuzaba le civic unrest uma bangachitha igazi noma babulale uPresident wabantu ngoba eZimbabwe sokukhanya ngani iZANU siyethukile. Sisesaba ngitshelo esithunzisayo. Bayalandela bahamba bevala imigwaqo ngemigoqo bethela ithe gasi bethumela izihliwi zabantu. Thina sithi sifuna ukuthula asifuni izihliwi sifuna ukuthi abantu bazikhethele umbuso lo labathungameli abawufunayo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ubengadobhi ucingo lwakhe. Ibandla leZANU PF lona selikulandule ukuthi udlakela lolu lubangelwa ngabasekeli balo. Inhlanganiso zabasakhulayo sezisole udlakela lwezombusazwe oluqhamuke emaswingo ngeviki edluleyo. Enye yalezinhlanganiso iYouth Coalition on Elections. UMavis Gama uyalandisa.
emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eMedia Center lamhla. Umqondisi wenhlanganiso eye Youth Alliance for Democracy kanye lekhankasela uguqulwa kwemithetho elawula ngezokhetho eye Youth Coalition on Electoral Reforms, umnumzana Tshaona Masiyambiri uphe umzekeliso odlakela lwemashingo phakathi kwabe MDC Alliance labe ZANU PF.
Konke lokhu vele sithina njengomangaliso asikuthakazileli ngoba into ethiwa yi-violence asiyifuni lapha elizweni lapha, especially sisikhangele into sisikhangele ama-elections azayo ku-2023.
UMasiyambiri uthi njengabatsha bakhuthaza abenhlanganiso zomanyano womazwe awezwekazi le-Afrika ukuba zikhuze uhulumende weZimbabwe.
So sikhuthaza isajaki le-AU ukuthi bekhulume la lenkokheli eseHarare ukuthi tshele abantu bayo bene i-violence abayenzayo kuleli lizwe sikhangele ngama-elections azayo. Ama-elections awinwa ngamacebo lawa eliwatshela abantu ukuthi singasivotela siyayenza lokhu. Ayikhona ukuthi abantu bechayane ngoba bafuna ukuthi bewine ama-elections. So siyakhuthaza ukuthi ngakube lokuthula elizweni leZimbabwe, ngakube lokuthula ama-elections ya 23 kayenze ngokuthula.
Bakhuthaza njalo umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba akhuze inkokheli yakhe ukuba zingabe ngezijojozela udlakela njengalokho okuhlala kusenziwa ngezinye iziphathamandla zakhe. Kunsukwana esanda kwedlula kube lodlakela ngesikhathi umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa esethekelela izigaba zemashingo leManicaland ukuyakhulumisana labemaphandleni balezo ndawo. Abequla likaChamisa babikwa behlaselwe ngabeZANU PF kulokuthi alamule ukulwisana phakathi kwabasekeli bamabandla omabili. Isiphathamandla ZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa uzwakale etshela intatheli izindaba ukuba bekufanele ahlasele uChamisa labanye bakhe njengoba wayevele engafunakali kulezo ndawo ezodinga ukubamba ngamandla abantu ukuthi bamlalele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Intatheli izindaba namuhla zaliswe ukukhulumisana lokuthatha imifanekiso yesithunywa se-United Nations uNkosazana Alena Dohan, yena olande ukuzehlolisisa umonakalo ibandla leZANU PF elithi udalwa izijeziso zenotho ezetheswa amalunga alo ngamazwe angentshonalanga. Kuviga umefiska ma.
Unkosikazi Alena Dohan ofike eZimbabwe uthange izolo ungene emihlangano embalwa leziphathamandla zikahulumende ogoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa intatheli izindaba kazitholiswanga ithuba lokuxoxisana laye njengenhlala yenza zaliswa khona ukuthatha imifanekiso. Intatheli izindaba eziye edalela eParliamente ngesikhathi unkosikazi Dohan eyebonana lomlawuli wedalela eParliamente umnumzana Jacob Mdenda zixotshiwe iziphathamandla zabogatsha lobudlelwano lokuthengiselana lamanye amazwe. UCollins Ncube intatheli izindaba yaseHarare esebenza ezimele yena ke uthi ukuvinjwa kwabo njengabezindaba yikwephula amalungelo oluntu.
Kunzima bakithi ukuthathela izindaba useZimbabwe ngoba kathesi sikhangele u-UN Rapporteur ufikile eZimbabwe njengemedia sakwanisa ukuthi sixoxisana laye kumbe sithathe imifanekiso laye kumbe si-share information yokuthi ulandeni njalo ufisa ukuzowenza lapha sazisizizakalane zeZimbabwe kuba nzima kakhulu.
Ulandisa ngokuqakatheka komsebenzi wabathapha izindaba uNcube ukuze uZulu azi okwenzakalayo.
Ukuthi imedia layo ithi play role yokwazisa abahlali beZimbabwe ukuthi hayi silesethekele sinje esilande lokhu lalokhu sithi sona sesihlangane labantu abanje abanje, ukwenza ukuthi kungabi yinto kahulumende kodwa kube yinto yezizalwane zeZimbabwe. Umuntu lokalanda uhulumende ulande ukuzozisa ngendaba zama-sanctions.
Kodwa isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba uthi unkosikazi Johan nguye owacela uhulumende mhla efikayo ukuba bamvikele kwabezindaba.
She says she doesn't want to talk to the press
uthi yena akafuni ukukhulumisana lentathela izindaba engakaqedi umsebenzi wakhe wokudingisisa kulokho angakho. Kuyezwakala lokho. Lifuna ukuthi athini yena elethewe kweleZimbabwe ngovivi nje. Uhlangane lomongameli izolo akakabi lolwazi olwaneleyo ngohlelo lwakhe. Manje lithi uyabe esekhuluma esithini.
Bakhona abathi kukhona ukuchaya amanzi abanjengomqondisi umkhandlu wenhlanganiso ye Zimbabwe Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya.
This is hypocrisy of the highest order. It should be resisted.
Yikubamba qambili kukahulumende ke lokho njalo akumelanga kuvunyelwe. Asikudingi thina ukube lokho esibuswa ngesandla esiqinileyo. Ukube lokho sitshelwa ukuthi senzeni.
Commandist like approach.
Intatheli zindaba zithi zimangaliswe yilokhu okwenzakalayo njengoba zihlezi zisazi ukuba ziyavunyelwa ukuthatha imifanekiso lalapho isethekeleli siyalile ukukhulumisana lazo, kodwa akunjalo kulesi esibuye ngaphansi kwe-UN ukuzahlola isimo kwezokubekelwa izijeziso zomnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi phose amane 37 belomkhuhlane lo. Kuhlatshwe njalo abazinkulungwane ezedlula eziyisithupha ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane 6,631. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,140. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke bedlula izigidi ezintathu 3,228,506. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bedlula izigidi ezimbili 2,486,318. Asebebhubhile bedlula inkulungwane ezine 4,659. UZulu useveze ukukhathazeka okukhulu ngokusilela kwendawo zokubhalisela ukuvota zona ezingamakhulu ayitobamnemunye 900 kuphela elizweni lonke jikelele. Ikomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission yiyo ehlela lezindawo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu lithi izekhi kumele ivule indawo eziningi ukwenzela ukuba zibe seduze laduzane kuzo zonke iziqinti ezweni, bengagcini bebanjwa ngamandla ukuhamba imango emide ukuthi bayibhalisela ukuvota. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube ngomunye olombono munye.
Ama registration centers malutshwane kakhulu la akhulunywayo. Esiwadingayo zinkulungwane lezinkulungwane ngokuba abantu abafanele ba register banengi, kumele kube le registration center kuyo yonke indawo, athwale kuzo zonke indawo emakhaya, emadolobheni, kungabi khona ohamba uma ngo omude esiyadinga ukubhalisela ukuvota.
Isakhamuzi sakobulawa inkosikazi Cora Ndebele uyaluncoma uhlelo lo kubhalisela ukuvota.
Uthembiso esenziwe ngabezekhi ukubana bazarola out national program of voter centers eziyi-900 all over the country yajabulisa kakhulu. Lokhu kuzenza ukubana bonke abantu bakhona ukubana bafinyelele ekuyeni register, kube seduze labo, kungabi into ehlupha ukubana uphakame uyerejista ngoba indawo zikhathana.
Unkosikazi Ndebele uqhubekele phambili ethi labathathisa izithupha labo sekumele bavule indawo eziningi.
Sizacela ke labezithupheni ukubana laba bayirole i-same program ezancedisana kumbe ezarolwa out ngesikhathi sinye labe voter registration ukuze abema-youth akhona ukubana athole ama-identity cards.
Unkosikazi Abigail Mopambi umqondisi we-this constitution ukhuthaza abasakhulayo ukuyabhalisela ukuvota loba kungabe kungumango.
Siyakubongela lokhu okwenziwe yizekhi, kodwa ke sicela ukuthi ngala masenta ayengezelelwa njalo sifisa ukuthi ikakhulu abatsha sifiso sami kakhulu ukuthi ngakuyakhwaniseka bagijime lobuningi bayibhalisa ukuvota isikhathi sesekhona ukwenzela ukuthi kungabi lo muntu okhanya esalele emuva.
Isakhamuzi sakobulawayo usibakhulule Sibanda ngomunye wabakhala ngokuthi indawo zakhona zikude.
I-voter registration eyenziwe nguhulumende manje siyayijabulela ukubana useyenzile yabakhona kusaselesikhathi esikele. Kade sikusolayo ukuthi amalokhuzeni amastation akhona akude lakude kajana nakajana.
Ikhomishini ebona ngezokhetho ezweni Zimbabwe Electoral Commission yenze isimemezelo sokuvula indawo ezingamakhulu ayithoba munemunye ukuze abantu bayibhalisela ukuvota emalungiselelweni wokhetho lomnyaka ka 2023. Ababhalisa kudala labo bahle bathole ithuba lokuhlola amagama abo ukuze babe lesiqiniseko sokuba amagama abo akhona kuluhlu lokuvota ole voters roll. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla sikhangela inhlelo zentuthuko ikakhulu ezigabeni zemaphandleni kwele Zimbabwe. Sixoxa njalo labasakhulayo ngokuqakatheka kosuku lwe-International Day of Rural Women olunanzwa mnyaka yonke mhla ka-15 Mfumfu ngenjongo yokukhuthaza ukutholiswa amathuba kwamantombazana labesifazana basemaphandleni. Sulukandaba lingakhutshwa lolihlelo lilami uMikeobe ngo-8 zambama.
Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Waye waba ngumongameli welemelika uMnumzana Bill Clinton ofike emzini wakhe edolobheni leNew York ngesonto ngemva kokuphunyiswa esibhedlela lapho akade elaliswe khona esigabeni seCalifornia kusukela ngolwesibili weviki elidluleyo ngehlobo ebezingelani elomkhuhlane we-COVID-19. Abakumsebenzi wokuncedisa ukuhamba kuhle kwemikhumbi elwandle babika ukubana benelise ukuhlenga abantu abadabuka emazweni awezwekezi le-Afrika abangaba ngama-92 AD ngemva kokuba umkhumbi akade ubathweli usuwehlelwe ludubo lokungasebenzi kuhle ekhunjini lolwandle kwele-Libya.
Kwezenotho lamhlanje uhambo lwesithunywa se-United Nations unkosazana Alena Dohan yena ofike eZimbabwe izolo elanda ukuzedingisisa ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga e-ZANU-PF yimelika leBhilithane zilomthelela bani kuZulu-Makhaza solwehlukanise ingcwethi osomabhizimusi kanye labezombusa zwe ngemibono. Ibandla leZANU-PF lithi lanxa zafakelwa amalunga alo kanye lamankampani alobudlelwano lohulumende, izijeziso lezi yizo ezibulala umnotho njalo ziphazamisa uZulu. Nangu usomabhizimusi olilunga laleli bandla uMnumzana Belief Gawule.
Abantu baphila nzima, izinto kazihlangani ngenxa yokuthi uhulumende genelisi ukuthi aboleke izimali kumabhanga amakhulu omhlaba ancedise izinhlelo zokuthuthukisa impilo zabantu phakathi kwelizwe. Abantu abahluphekayo ngabantu abangaphansi la.
Kodwa usomabhizimusi olilunga le-MDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu uthi umnotho weZimbabwe ubulawa ngumbuso weZANU-PF omubi.
Izijeziso zetheswa amalunga eZANU-PF, zetheswa njalo amakhampani alinked to ZANU-PF. Amakhampani ziyayiwo asponsor iterra esiyibona isenzakala elizweni. Yikho ke ngokunjalo ke lezi zijeziso ke kazinani ke lo zomnotho welizwe leZimbabwe, ngoba ilizwe leZimbabwe umnotho ubulawa yiluthingi nalenziwa ke nguhulumende weZANU-PF.
Siphume njalo omunye usomabhizimusi ozimeleyo uMnumzana Alec Ndlovu, sambuza ukuthi elakhe ibhizimusi lingaba liphanjaniswa njani izijeziso lezi.
Le msakazi sesingathi indina badli, nxa kuyingoma ingoma esidine abalaleli labagidi. Angeke ngithi ukungenzi kuhle kwebhizinisi lami kubangelwa ngama-sanctions, kodwa umkhathi omubi wezomnotho obangelwa ngezombusazwe ezingemanga ngokuqonda.
Lanxa kunjalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi akula kuthandabuza ukuthi izijeziso zilomthelela omubi kumnotho weZimbabwe.
Sikhangele i-act ezidera iyanika instruction to any American official to veto against anything that is the financial allocation or distribution to Zimbabwe or vote. By so doing, which one is Zimbabwe so is access by Mali as general development for Mindus near YMF.
Imelika lePilitane zithi uhulumende weZANU-PF kumelekele ukwephula amalungelo ukuze izijeziso lezi zesulwe. Kodwa uGawule uthi akula kwephulwa kwamalungelo okukhona.
Okuqakathekile ukuthi izihlezi zincotshokazi zisuswe ukwenzela ukuthi ngaso kusiza lasekukhankasweni lapha kwezombangazwe kungabi khona abehlulekiswa izihlezi zenotho.
Umnumzana Edwin Ndlovu yena uthi kunenge okumele kwenziwe nguhulumende ukuze umnotho uvuke.
Umnotho uyazitshintsha wona wodwa nje kusiya ngeconfidence ekhona ukuthi kambe-ke uZulu walelo lizwe kumbe umhlaba wonke jikelele-ke ulokuthemba ukuthi labo ababusayo babusa ngendlela eqotho njalo bamela abantu. Kodwa kungaba yilabo abangena-ke banqobe-ke ngokuriga, kube yilabo abalocuku abatshaya abantu babahlukumeze babopha abantu bakidnapha abantu. Khona lokho izinto ezinjengazona lezo eziningi-ke yizo ezibangela ukuthi umnotho wehle.
Umnumzana Alec Ndlovu laye uyagcizelela.
Esingakwenza msakazi ukuba siqakathekise-ke ingatsha ze-power generation, ingatsha zokuthuthukisa amanzi, siqakathekise zikaloliwe, imigwaqo, i-cheaper communications kanye lama-investor friendly laws.
Uhulumende weMelika uthi izijeziso lezi aziphazamisi uZulu makhaza. Kulamankampani akuleli lizwe aqhuba amabhizimusi eZimbabwe afana leJohn Deere iyona ethengisele uhulumende kamongameli Mnangagwa amathalakita okulima nyakenye. Abenhlanganiso yokwethula kwezindaba iCommunity Podium bamanyanela beCitizens Initiative basungula uhlelo oluveza inhlupho ezibhekane lezakhamizi zasenkayi. Izakhamizi lezi zikhala ngokusilela kwamanzi kanye lezikolo okwenza abafundi bahambe imango emide ukufinyelela ezikhona. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo nkosikhona DVT intathelizindaba eyasungula umsakazo weCommunity Podium.
Thina njengenhlanganiso besifisa ukuthi sincedise icommunity le, sasesixhumana labe Citizens Initiative, sasesicreata okuthiwa iGoFundMe. Lapha kuGoFundMe itarget yethu ukuthi siraise about 10,000. I-10,000 le izancedisa ukuthi sithenge izamende zonke ezifunakalayo for the floors, i-roofing material, ama-door frame, ama-window frame, laba glasses akhona ukuthi ibe yi-classroom block epheleleyo. Njalo sesizabona khona lapho ngoba isikolo asila manzi futhi njalo outeacher lawo balendlu eyodwa bahlala bengu-6 low headmaster khona lapho. So yindaba esifisa ukuthi nje community podium singabi yingxoxo nje esixoxa ngayo, kodwa singakulalawa abafisa ukuncediswa ngoba isikhalazo esasikhona esikhulu kundawo yenkayi ukuthi sicelane ukuncediswa bakithi. Asila nicho natural resources ngathi singayikorokoza sithole lokhu lalokhwana. So abazali laba balesifiso sokuthi bakhe isikole kodwa sokuthethe 5 years kwehlula.
Kungani lakhetha ukwenza uhlelo olukhangela uhlupho olubhekane ngoZulu enkaya?
Njengenhlanganiso i-Community Podium, thina vele umsebenzi wethu usemaphandleni, sizama ukuthi njenge-media organization sigxile kakhulu emaphandleni sizwisise inhlupho abantu abahlangana lazo. Kungaba kuse-Mat North, kungaba se-Mat South, sixoxisane lezakhamizi zenkayi. Lapho esihlangane khona le ntombazana okuthiwa ngu-Aquiline Nkomo, yena ohamba 11 kilometers esiya esikolo, 11 kilometers evela esikolo, kutsho ukuthi ngelanga utshaya 22 kilometers esiya school. Lapho sihlangane khona le ngqaki ezinje eGwelutshena, iGwelutshena Secondary School, isikolo esingela yona isakhiwo esisodwa. Kuthi ukuthi abantwana bafundela phansi kwesihlahla. Sifikile sesikolo akule building eyodwa engakapheli. Abazali sebethethe 5 years bezama ukuthi benjani, behlanganisa izimali, abanye behlanganela isamende bengu-2, abanye 5 bezama ukuthi beqede lesisikolo. So izo lezi inhlupho esihlangane lazo siqoqisa leza khamizi khulume nge-health futhi ukuthi khona even iGwelutshena clinic khona phana. Nxa u-admitwa ubuya la wakha amanzi ngoba kulamanzi esibhedlela. Lasesikolo futhi akulamanzi. So abantwana bayathola umunye lomunye ubuya le 2 liters yakhe yamanzi yokugeza ama-toilet leyogeza izandla uma bengena esikolweni njengoba kusike ku-COVID-19 pandemic kukunje.
Hayi isikhathi sesedliwe ngumangoyi DBD Ciba le ingxoxo.
GoFundMe leyi ikhona ku-Citizens Initiative njalo le documentary lapho abantu abangabukela khona bebone ingxoxo esibelayo lezakhamizi zeGwelutshena beqoxa ngendaba zamanzi ze-health zona lezi zesikolo. Itholakala ku-Community Podium YouTube account esifisa khona ukuthi abantu bonke nje emhlabeni jikelele abafisa ukuphathisa abanye bafuna ukuphathisa ngendlela ezitsheni akuvalelwanga ukuthi umuntu aphathise sengamuntu sengaphathisa ngaku-GoFundMe mayekhululekile aphathise nge-building material ayihambise esikolo kumbe aphathise ekhulume lesikolo directly lapha esifisayo ukuthi isikolo sithole usizo. Lezi ezinye indlela ade sesizenzile ezokuthi khona abantu abakhatshana basendaweni ezitsheneyo bengacontributor, then singaqeda lapho sesi-implementa ke leyo project yokwakha. I-main power ikhona, abazali bathi bona bangatshaya izitina baqede yonke into baplaste bathini.
Unkosi khona DVT ngomsakazo we-Community Podium ubexoxa lo Mike wobe we-Studio 7 ekobulawayo. Kwezemidlalo lizadlala lingekho ekhaya iqembu le-Highlanders kusigaba esilandelayo somncintiswano weChibuku Super Cup ngemva kokugqiba imidlalo yalo lisendaweni yesibili kusibaya sika-Group 2. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders lizavakatshela ele-FC Platinum kusigaba se-quarterfinal somncintiswano wenkezo weChibuku Super Cup ngemva kokuba liqede elisendaweni yesibili kungalani imiklomelo yesibaya sika-Group 2. Amaqembu aqede esesiqongweni yiwale ilungelo lokwala ilokhu edlalela kulezo nkundla adlalele khona imidlalo yezibaya. Okutsho ukuba iqembu le-Highlanders liza kuyadlalela enkundleni iMandaba lapho bekudlalelwa khona imidlalo yesibaya sika-Group 4 njalo kunqobe khona iqembu le-FC Platinum. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu futhi bebevele bezahlangana lobunzima loba ngabe baqede bephezu kwengalane kwaba yibo abayala belokhu bedlalela enkundleni ye-Papa Fields.
Umdlalo onzima esibhekane lawo kodwa ngiye ngatsho ngathi loba ngabe siqede siphezulu sadlala leqembu lenkezi Platinum nawo bekuzaba ngumdlalo onzima. Sizasebenza siphume lamacebo okuba sihambe khonale siphenduka lempumela enhle.
Iqembu le-Chicken Inn yilo eliqethe eliphezu kwengalane kusibaya sika-Group 2 njalo lizemukela elinikezi Platinum Stars ngasemagumeni. Amanye amaqembu adlelele kusigaba se-quarter final ngabalisa ele-Dynamos lona elihlezi phezu kwengalane kusibaya sika-Group 1 njalo lizadlala nele-Black Rhinos eliqethe elisendaweni yesibili kusibaya sika-Group 3. Iqembu le-Harare City lisendaweni yesibili kusibaya sika-Group 1 njalo lizadlala nele-Cranbourn Bullets okuyilo elinqobe kusibaya sika-Group 3. Inhlanganiso ye-Premier Soccer League ayikatsho ukuba imidlalo izadlalwa nini njalo ngaphi. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe yeZimbabwe Football Association izifa ngamafitshane isikhuphe umbiko isazisa uZulu ukuba inhlanganiso ye-Confederation of African Football i-CAF isithe inkundla ye-National Sports Stadium ime ukusetshenziswa liqembu lesizwe ngemva komdlalo walo leqembu lase-Ethiopia oza kuba khona ngenyanga kaLwezi. Inkundla zakweleZimbabwe zitholakale ukuba ngazikho esimini esidingakalayo udlale lokuzwe imidlalo yeqembu lesizwe eminyakeni edluleyo kodwa ilizwe ladedelwa ukuba libe lisebenzisa ye-National Sports ngesikhathi elisalungisisa okumele kulungiswe. Izinto okuthiwa ezilokhu kumele zilungiswe ngezigoqela ukufakwa kwezihlalo ezohlobo lwama-bucket seat, amagedi angena uZulu asebenza ngegetsi, indawo yokusebenzela ababona ngezokuphepha kanye lokulungiswa kwenkundla yokuzilolongela. Ngimele i-Studio 7 ngobulawayo, uJoseph Njanjini.
Siziphethe ngebezihamba phambi li ibandla le MDC Alliance lithi kulabantu abazame ukubulala umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngokuhlasela imota yakhe eMutare namuhla. Likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.